ngibona ngani sokunzonyana abekhona nje iholiday abantu batholile amanzi kanti nakumayisi kukhona mtyana sekade sikukhangele nje ukuthi ngiyona lowo ngibiphuza i-council ebethi angafaka i-notice apha i-notice yangikhona ingaphuza ukubuya abantu amanzi bengaziwa ukuthi khonapha kuya nini bethi nasevuya ekuseni zitha amanzi hambile kodwa kuluduba futhi eziphezulu ezinakufakwa ama-notice amanzi ayabuya indawo zona zingawathola amanzi sakhona kutholakala ukuthiamanzi vele sevuya laphana sufela ama-hours amalutshana baphinde bavale ngoba kwezinda abeangabuyi amanzi azona ezinyezihlezi phezulu.
Selikulungisisile yini le council yakobulawayo njalo balipha njani lawo ma-notice?
Ama-notice layo ekuthi ikakhulu bathumelwa kuma-leaders ikakhulu izakhamizi kuma-wadi aphesenzi kukiti kati executive council yakobulawayo ukuthi siwaflashe nje kwizakhamizi lapho esikhona kuma-squares abantu bekwazi ukuhamba njani. Kanti abaningi bathola nezindlela maybe sokuphuziwe abanye grant abalwa ama-WhatsApp ama-social media la abala ma-phone kodwa it's not all that bad bathola nje ama-notice kodwa kuqakathekile ukuthi nxa bengatholanga ama-notice bayabona nje amanzi ebuyile. Njalo i-council sesike sakhulumisana ngakho ukuthi abafake ama-notice ikakhulu mina njengosekretary wamanzi ngiyakhulumisana nabo ukuthi ama-notice abazame ukuthi bawafake kusasemasinya kodwa into abakhala ngayo bathi khona babe ngathi kwazi mbona ukuthi khona amanzi ngale i-pressure nxa bevula bavula ama-lobichadi kule system abayisebenzisayo thina esingayazi i-council abangeke batsho ukuthi khona kusasa amanzi azabe nawo kuya ngokuthi bazabe bavule ngathi ngokusebenza kwabo.
Nxa evulwa amanzi avulwa okwesikhathi esingakanani?
Njengoba ngitshilo ukuthi khona kwezinye indawo kukhathe kahle bona sevula umuntu wavula ekuseni amanzi babe after 2 or 3 hours ebebefikile emalokishini but ayisikho okwenzakalayo ngoba indawo zitshiyene kodwa all in all bavula nje kwelanga eliyodwa yikhona kufana i-notice ukuthi bebhale strategic restoration of i-water for inyanga sasa kumbe inyanga lanini babe avula nje kwelanga elilodwa then the following day sebevala sesiyavula kwenye indawo ngoba nabavuli nalithi nabavula ekuseni kwezindawo bavula ekuseni khona lapho bavula khona efike emini izindawo eziphansi bathona besiwak ekuseni avuke engekho kuhlezana iy'ndawo eziphezulu thina siwabona ngabothwile kuhambeni ngama-2 khonapho kwakusiyisaphinda hambe.
Ngezikhathi ezedlulayo council yayigebha imigodi ama-borehole abantu bekhona ukuthi bahambe bayekukha amanzi imigodi leyo ilokhu ikhona yini emalokitshini la masabhabha?
Ama-borehole imigodi leyo ikhona sibili kwezindawo ikakhulu emalokitshini labo ma-Matthew phezu konkulumane uMpiedla womganini ngapha emalokitshini ngapha kuma-identity suburbs agebha semigodi ethize iyo nani isiza abantu nabe ayikho leyo mgodi laba abantu bathele nzima emalokitshini abadala ikhona nje imigodi lenaqoqoqo lapho engitsho khona ibafaka thina ama-Jojo tanks ama-NGO ibamba lifaka ama-Jojo tanks yikho ngani kuyasiza ngapha esikolo kungabe zithele nzima yikho kwamalanga nje adluleyo ngani kuyaqhamuka imikhuhlane njengale yakokorelo daria abantu begijima bethi esibhedlela.
Xa sesilanda ikhefu lomnyaka lo omutsha lizabe lilawo yini amanzi?
Ngisanda nje ukuthumela i-message ngingani ngiyababonga ukuthi hayi lokhu kuqhayisa ikhisimu lapha vele ngandlanxa yokuya ilangeni lodwa amanzi baphosile ngani bayazama singazi kusiyafika yonaliviki inye iphinde ukuthi abantu bekho sikhuluma kunje kwezindawo namhla khona indawo eziningi.